sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuMabasa 2024 ngukeeps Dube. Endaba lezethu lamhlanje. Ibhanga elikhulu eliseBank Bank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola iZig, i-3000 Zig ngeviki emabhanga kusukela ngolwesibili.
Inkinga yikuthi ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo.
Kulabanye abasebekhala ngesilinganiso esincane samaZig azatholakala emabhanga.
Elinxa umthefu uyathenga umfuyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imoto ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi lokutransfer imali usuka ku-account yakho siya kulapho uyathenga khona.
Kodwa kulabanye njalo abasekela uhlelo lwebhanga ye-Reserve Bank of Zimbabwe zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi imali yamaphepha entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig izaqala ukufakwa emabhanga atshiyeneyo kusasa. Umuntu munye ngamunye uzavunyelwa ukuthatha i-3000 Zig ebhanga kuthi amakampani azathola 3000 Zig ngeviki kusukela ngolwesibili. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mashabusha bano utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba izikolo, izibhedlela, amakilinika namakansili azavunyelwa ukuthola i-250,000 Zig kuthi inhlangothi zikahulumende ziyakwenelisa ukuthatha i-3,000 Zig ngenyanga. Kusanda kubotshwa abantu eHarare leMaswingo okuthiwa bawisa isisindo seZig. Idola leMelika lithenga amaZig angama-20 emkambo wensida. Omunye wabakukomiti ebona ngezimali ebhanga le-RBZ, umnumzana Persistence Kwanyanya uthi abantu bonke bemelele imali le.
This is what the market has been calling for. And the Reserve Bank, as promised, is delivered. They are now delivering cash to the market. That means the banks and the public is also going to now see the cash. And we are also coming in to address a historical challenge in respect of cash. Normally, in normal economy, cash is a proportion of 10 or 15% or 10 to 15% of the total monetary debt. Ours has gone down to less than 1%, and I'm sure that is also going to be addressed as we inject cash in the economy.
Lo ngumnumzana Persistence Kwanyanya okomiti ye-Reserve Bank of Zimbabwe ebona ngohlelo lwezimali. Akesizwa njalo umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions.
Kuvama ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebank ufanele ukuthatha imali enganani. Ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money, amakhadi. Kodwa hayi, kufanele nje nxa uthi nxa uzithathela imali yakho uyisithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3000 Zig kuphela kam muntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki ibabange.
Ya, ikuphele yikho ngitshoyo baba ukuthi vele nxa umthefu uyathenga umfuna uyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imoto ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi kumbe ukutransfer imali usuka ku-akhawunti yakho siya kulapho uyathenga khona. Uhamba abantu bethwele imali into vele yayijayelwe eZimbabwe. Sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona, ngiyavumelana nalabo abathi khona hayi, nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenge into, uhambe nekhadi kumbe utransfer imali yakhona uyifake kwi-akhawunti yomuntu. Mina lapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela phela abantu abaningi abala ma-accounts
abantu baphila nje ukuthi tathe imali phakathi kwesikwameni odle kwedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso yokuthi izik yayivele ingakabi khona kokathe Sancho ukuthi ukuthi sasisijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenzise kumbe iko cash kumbe iomari kumbe inbox angikholi ukuthi kungaba zima ukuthi nxa umdikates iloba imali sikhona asebenzise ikhad lakhe ivele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi lokutransfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayiza amatsotsi ubuya lokhu esilandelela esithathela imali
ye nxa sisikhangela kodwa amakampani sizakwenzelani imali
kanti yona ivele ikampani imfowethu ikampani iyakuthathelani i-cash ngoba uyazi nxa ulezisebenzi izisebenzi zakho zileikho cash izisebenzi zakho zilama-akhawunti zabo omari kule inbox ufanele lokhana ukukufaka imali kuma-envelope lokhana songowakudala lokhana
umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlanganisa ye-common market for liberal solutions ubexoxa le-studio 7 eseharare sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana efidlela ncube ukuhlanganiswa ye-national consumer rights association
isikhalazo sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi savela kakhulu kusomabhizinisi lalabo abazi kakhulu ngezenotho okuthiwa yi-money supply ukuthi kakungabi le mali eningi egoda emphakathini yikho kuthatha amandla emali inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo uzabe sokusitsho ukuthi izigile izabe thesa ubunzima okwedlula lobo akade belabo ngakho-ke kuyadingeka ukuthi-ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabizuzwa ngabantu iyahambisana le ntengo yezinto ngaphandle ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engaso zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo kodwa-ke kumele kulinganiswe yebo kambi idonswa imali kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingazi yadonswa yabaningi kakhulu ngokuba izakwenza ukuthi kudilike amandla emali
ye nxa umuntu angazuza 3000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako
ye yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi ubona imali ayidonswe ngaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona ukuze abantu bangadonsiswa imali engasho zibathengele lutho kumele kube yinto esebenzayo into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesingisi into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo hhayi nje into ecatshangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayishiyo esebenzayo emphakathini
ye siyabona njalo la makampani bathi 300,000 kodwa indaba abantu befuna imali i-hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo
osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula nanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba sisuka kude le mali zezimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza ngakho-ke la yona le i-hard cash abantu abayifunayo uhambisana lalapho abavela khona abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwa nezandleni uyebeka ngikhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusase nxa usulanda imali kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuzakwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigatheni ngenxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali yikho ubona abantu befuna i-cash ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe izinto lezonke kunye leziki kusebenze ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela ncube ukuhlanganiswa ye-national consumer rights association bexoxa le-studio 7 ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane i-Hamas ithi sihlolisisa okufiswa ngele-Israyeli elithi kumele kukhululwe bonke abathunjwa nyakenye kungakabe kwaphansi izikhali elegibhithe likhangelele ukuba lizaqhuba inkulumo eziqakathekileyo phakathi kwehamas lele-israyeli kusasa ngokubeka phansi izikhali okwamanje ele-israyeli lithi lifuna ukuhlasela erafa lapho elithi kugcwele khona ihamas elerashiya kubikwa ukuba lihlasela ngamandla empumalanga yakwele-ukraine elisanda kuthola usekelo lwezikhali kwelemelika so isikhathi sezamasiko
Sigcina masiko
wethu.
Sigcina masiko wethu.
Kuze masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Ndobhengula, wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akutsho laphakathi inkosi igcotshwa nini? Abantu bayabuza sibili.
Inkosi iyagcotshwa eMthembu. Ukwethulwa kwayo sincediswa nguhulumende.
Cha siza khona.
Uyakhumbula ukuthi mhla 3 March 2018 kwamele siyigcobe inkosi, uhulumende wasesimisa. Wathena kakukho ku-constitution ukuthi ugcotshwe inkosi. So ke uthe simisile mhla ka 2 March 2018 saye court ukuthi kanti kwenze njani. Kwathi hayi ngeke likwenze ngoba akukho ku-constitution. Yiko kwasimisayo kodwa kokwesiko inkosi iyagcotshwa.
Uyakhulumisana nohulumende kumbe siyakhulumisana nohulumeni.
Siyakhulumisana kakhulu Mthembu, siyakhulumisana kakhulu. Abadala nje baza ehlandla lesibili bazalihamba bayebona uhulumeni. Kodwa sebeke bayaxhumana la evele, but siyakhulumisana kakhulu.
Yes, singathi manje kumi ngapi?
Mthembu siza update abantu ngokuya kwesikhathi. Okweqiniso ukuthi i-meeting yakuqala kwaba lesithembu sokugovernment ukuthi bazasincedisa ukuthi kwenzeke. Sifisa ukuthi kwenziwe kwesemthethweni Mthembu ngoba abanye kusaba khinyabeza abantu abanaqiniso. Ngoba phela into ekhona kufanelanga yenziwe ingungwana, kumele kube yinto yosobala iyazwe umhlaba wonke. Uyakhumbula ke kuba lamagama ukuthi iZimbabwe ngeke ibe lenkosi ngoba iRepublic, kodwa ke alamaningi amaRepublic, South Africa iRepublic kodwa lamakhosi. Lathi siyafuna mpela ukuthi uhulumende asisize, afacilitate sikwazi ukuthi inkosi yethule esizweni ngokusemthethweni.
Yizokuthwasa kulo King Monomotapazi 30 kumbe kuthiwa ingaki. Hayi sikukhona ukuyabakhona ngoko.
Siyakuzwa lokho Mthembu, mhlawumbe lathi sebezasivumela ngoba manga kungale esayidini sokusenziwa, kanti thina bazasalela kanjani?
Yebo, sokugcina khona
isizwe siyaqoqeka manje kubo 7 besihlanganele abantu abesitonkeni, sibaqoqa sibaqoqela imhlahlandlela. Usondeza nje isizwe ukuthi sizigqaje ngokuhlukana kwaso ngenhlanga ezithile, ukuthi sizigqaje ngobuzwe baso. Ye, kodwa umhlahlandlela walonyaka uzaba mkhulu kakhulu, 7 September 2024. Sifuna ukuthi Matonga agidi imgido yabo, abesuthu bagidi imgido yabo, amavenda kanjalo kanjalo, amakhalanga agidi imgido yabo, sibonise ukubumbana kwesizwe ngoba sahlelwa ngokhokho bethu sihlangene lesizwe, asikwazi ukuya sisihlakazi.
Lokhe umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikaBulelani Ndobhengula, wakhethwa umndeni wakoKhumalo kuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadini lokusaza bami.
Kangele ezinye yezizwe Kangela manyama Baya wagcina masiko.
Ye, kwamanje ke sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu silontukameni gomo.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya ichapter ka-5 verse ka-22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lokumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya. Ngenxa yokuthi izithelo lezumbe ngathi ziphuma kusithelo esisodwa, leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu siyabe siphakathi kwempilo yethu. Yiso esiba lempawu ezehlukeneyo esuka kithi. Okokuqala, niyananzelela ukuthi kuzithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala luthando. izwi likaNkulunkulu lithi akula muntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. Lokhu sikuthola kugwalo lukaJohn, 1 John, utsho njalo kuchapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala kumele sisibone luthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphili empilweni yakho. Okwesibili sihlangana lokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba ingxenye kube nemali eningi. Kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esithi ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu ibilokhu iphakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya engcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa inxa yezinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke aqhaqhazele. Abafundi bakhe basebesesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, siyame kuye. Lokuthula laphana ibale lithi ukuthula, lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhuyana okungazwisisekiyo, ingqondo zididene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthole ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lo moya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni laba abanezimoto, siyakwazi ukuthi nxa uvalelwa ngomunye umuntu ulaka, umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi umbe kuthatha imoto imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu ababala leso sipho. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo, abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonokho, kodwa nxa ungalamusa uyabe uzigcinela wena wedwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe. Wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo uJesu uyaphila empilweni yakho. Asithandazeni. Baba, namhlanje siyazinikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, siguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Sizokuthi silobani lapha ecingweni, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila bhuti, njani?
Ngiyaphila kakhulu. Sitshele igama lakho, lesibonga ngubani?
NguMzimkhulu Ndlovu, ngizala eTholotsho esigabeni sakwaDombo layini. Mina manje ngisekhaya eTholotsho kwaDombo. Thina kulayitha impahla, siyasiza amabhere enkomo ziyakhala, sivele ukazidinga egangeni manje. Sesizivalela ngoba kule mpizi zavuka nje zempizi zonke. Vele kuzima lapha, vele ilanga liyatshisa, amahlanga asangena, inkomo seziqala ukufa.
Zibulawa kwini inkomo? Wakutshela bani?
Akusela tshani mdala. Lamanzi kaseko mdala, vele yonke into iravela yiseko kahle.
Hey, kuzima. Lina banje abatsha liphila ngani khonapho?
Ena siphila ngokulayisha impahla siye eGoli size ekhaya. Yike siphila ngakho.
Tshela abantu sibili ujule kakhulu ngakhona ukuthi umsebenzi wakho ume njani.
Umsebenzi wami ukuthola impahla suka eGoli size ekhaya, sithola abantu ekhaya ezimbaba sibaseGoli. Yimi umsebenzi esiphila ngakho mdala wami.
Ye, akusitshele ukuthi vele wena njengabantu abatsha wena ngakho, akusitshele ukuthi umsebenzi onje ubona njani, wawasebenza nje impilo yakho yonke.
Mina vele ngazisebenza, ngadrive imchova e-town 2 years, ngasuhangela ezimotweni ezihamba zithola abantu ziye eGoli. Hayi, lakathi ezizengikhona bangajinja umsebenzi.
Kutshoni kuwe khonokho nje ungazange uyesebenza efektali?
Lokhu mdala vele kuzima, lama ngazi ukuthi waye ngazangisebenza efectory.
Ye, akubatshela abantu sibili ukuthi kunzima kanganani empilweni khona manje njengoba sakhula.
Hayi impilo kunzima mntase zama ukuphandla kodwa hayi kwehlula kodwa akulenzanga ezizaphanda kuphela. Ukusala vele meziphanda kuze kube right.
Ye, akukhulume labantu asizwe ukuthi ungathini kona.
Abantu ayinto engayisho ukuthi aziphandeni madoda vele kunzima eZimbabwe. Kodwa ngeke ngisho ukuthi aziphandeni. Siphanda nje siphanda kakhona.
Manje bayaphanda ngapha abantu kuzima kangaka. Bagcina bahwayidwa lapha.
Alabo ezabe bezamela ngaphandle lapha kuphandeke kahle. Bezamela ngaphandle kuphuma endaweni eseduze zokuphanda khona.
Ye, leli jaka lekhaya kona ngabe ke etholojo ungadela kusasa futhi sibona kakho.
Yes, siyakubonga kakhulu ke Mfoka Ndlovu khona ngapho ke eTsholojo ube lobusuku obuhle.
Sizwe ke ezemidlalo intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu lelindazilitshayela iCape United nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini, abahlohlele iqembu lelindazi u-Andrew Mbeba kanye noMakinon Mushure, njalo impumela le itshiye iqembu leBhoso lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo lethumi la-92 ngemva kwemidlalo eyi-91. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele ngokulandelayo. Iqembu leDynamos libe ngutshiki lobhanqa 2 kathule leNkezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leHwange libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Herentals ngaseColliery. Iqembu leBulawayo Chiefs litshaye leChegutu Pirates nge-1-0 ngaseLuveve. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leFC Platinum nge-1-0 ngaseSakubva. Kuthi leGreen Fuel libhaxabule leArnel nge-3-0. Ngokunqoba elikwenze namhla iqembu leManyika Diamonds lihle lakhuphuka lahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elitshumi lesithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nankokunye njalo kwezemidlalo, uSthandile Khoza owadlalela iqembu lenguqu yeLenders Royals uthi sokule nqubekela phambili emdlalweni yabesifazana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USthandile ongumna wakhe womdlali waduma kakhulu ngensuku ezadlulayo uSiza Khoza uthi umdlali wenguqu wabesifazane usuthuthuke kakhulu nxa eqhathanisa lesikhathi yena esadlala.
Yase sisebe improvile kakhulu ukudlula thina. Thina sasidlala iSouthern Region kule Northern Region, but kathese uyi-international sesile Premier Women's Soccer and lama players kathese sebethola ama sponsors. Then thina sasingathola ama sponsors so ngokudlala sidlalela uThing. Kathese sebe kule sponsor sibuya sithi mina ngimenza kholisa amankazana, yimenza thing kit, but laphana back ya kwakunzima. Sasenze ukulanda nje company senze ukuyaguga kuze la isithengele ikhithi.
USthandile uqale ukudlala ibhola kuqembu leWest Swallows leMagogo West, ungene kuqembu leIslanders Royals ngomnyaka ka-1996 njalo udlalele lona waze wachiya ukudlala ngo-2008. Udlale waze waba yingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo uthi lokhu kwenze ngoba ethola usekelo oluvela kwabangakibo.
Kufamily yethu ubaba wayisapota kakhulu. Usiza wayenza bothu ba. Ngiyanthengela ama shooters awuqala empilweni yakhe. Wanthengela ikit. Community yethu, I think abantu babe sigaja ngathi ephumula laphana ngoba sasisazakala nje wonke umuntu. Even umama ngekhaya thina samenza laye wangani uyaphucuka.
UMorrison nomunye umfowabo kaSthandile laye uke wadlalela iqembu leIslanders kanye leqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe. USthandile yena ube yingxenye yeqembu lamaMighty Warriors eliphatheke kumncintiswano we-Africa Women's Championship laphusha lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2000 kwele South Africa.
Ngasodlalela amaMighty Warriors ngo 1998. Wawakabi le international game esasidlala. Kuthe ngo-2000 niko lapha engicase khona ukudlala international game. Isenza i-second African Cup of Nations eyabafazi. But zaqala sadlala ama-qualifiers lapha eZimbabwe Harare National Sports. Sawina yithe sahamba sa-representa i-Southern Africa. Sise South Africa.
kuqembu lesizwe leli uSthandile udlale endawonye labadlali abagoqela uChristine Mpanza, uRuth Panda, uNomsa Boys Moyo, uSthethelelo Kwinji 15 Sibanda, uEni Khonje, uYesmo Mutero, uSthandekile Mathobela kanye labanye. Uqhubekele phambili wathi usedlulisela ulwazi aluthole esadlala kubadlali abasakhulayo abaqeqetshayo.
Sengu-assistant coach ku-Highlanders Royals, ulwazi lami engilalo sengibanikeza kathesi abantwana nabo ukuthi labo bakhanye njengami lami engakwenzi. I think lokhu sokuyi-opportunity lami engiyitholileyo ukuthi lami ngi-upgrade ku-coaching yami. Noma nje ngayenze lami ama-certificate but angafiki to that level ukuthi lami kuba nabo-CAF A, nabo-CAF B license. Ukuze lami ngikwanise i-MacB, angazi impilo engayazakali. Lami sengatholakala ngingu-coach wama-under 17 aweZimbabwe.
USthandile usekela u-Admos Banda uqembu le-Highlanders Royals lona elidlala kuZimbabwe Women's Premier League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yes, siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endilitholileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle ishow ngobulawayo lapha eBulawayo Theatre. Hayi, ngikubonileyo kuhle kakhulu, engikubonileyo kuhle kakhulu. Abantu babuyile ngobuningi bazosekela umcimbi, wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu eliphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhuluma lako Bulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endilitholileyo. Ngithanda ukuthi ngithe ebantwini bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo, u-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Jays Marabini one time. Siyabonga kakhulu Jays. Shaka uzwelayo mfowethu. So kuthiwa unikwe le mota nguchivayo. Yes, so kuthiwa susiye Harare. Uyathola imota yakho, hayi singazikhonapho. Sakuba uhlelo lamhlanje sike sifune kade sikokhela. Bakhulu ladies of Bank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola imali kusukela ngolesibili ephepha. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembu Stembayo. Ukeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.